bekulama roadblocks amapolisa evalile abantu abafuna ukungena kobulawayo lapha abantu bebebuzwa khona ukuthi bayangaphi kutheni nxa impendulo ingabasothisi amapolisa behlaka uphendula athi buyela emuva uvunyelwa ukuqhubeka ungena edolobheni lakobulawayo bekuyinto engiyibone inhle naleyo kwanqabeleni ke lo mkhuhlane okwesibili engunanzeleleyo ukuthi indawo eziningi ezithengisa ukudla ikakhulu impuphu lapho-ke bekusiba labantu abaningi kakhulu abalayinileyo besondelenene okutsho ukuthi nxa ekhona obengabe lo mkhuhlane kulabo bantu bonke nje abaseduzane labe beyithatha ngunanzeleleke ezitolo bezithengisa impuphu phakathi kobulawayo ngaphuma ngahamba njalo ngafika-ke lemakhandeni endithole ngokufanayo kulesitolo sikamodi ebesithengisa impuphu ngathola abantu beminyezelene lakhona befuqa izivalo befuna ukuthenga impuphu ngasenanzelela-ke ubungozi bokuthi-ke nxa ekhona phakathi kwabo olaso-ke leso sifo se-COVID-19 uyahleke atheleleke abanye yikho-ke uhulumende kumele afake njalo imizamo ethile eyokuthi-ke abantu bananzelele abantu bangaminyani abantu bangabi ndawonye ikakhulu-ke bedinga ukudla ngoba abantu engikhulume labo bayatsho ukuthi-ke akusizi ukuhlala ngekhaya kodwa-ke ukhangelwe ngabantwana belambile kungela kudla yikho kubenza-ke ukuthi-ke bariske impilo zabo-ke bahambe betshona-ke emalayinini ezimpuphu
ungachasisa ukuthi kuyini kahle kahle amapholisa akwenzayo lapho enquma ukuthi umuntu abuyiselwe emuva kumbe hhayi
amapholisa ayamisa izimota abesebuza-ke abatshayeli balezo zimota ukuthi bayangaphi bangachasisa ukuthi bayangaphi-ke kuba kibo amapholisa ukuthi bayabaphendukisa yini kumbe bayabavumela badlulele phambili